Esipha isicelo lesi umnomzana Whisper Mabaudi umchuchisi ekuthonisweni kukaChingono utshele idale ukubana unkosikazi Beatrice Mthethwa ubhale ekhasini lakhe lenkundleni yeFacebook elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law amazwi aphathelane lodaba lukaHopo Chingono lona lungakapheli ukuthethwa othe kuphambanisa ukwahlulelwa kuhle kwalo. Kodwa umthetho akulandule lokho esithi kasuye obhale ekhasini leli esithi lokho okulotshwe yintatheli izindaba uLori Conway weMelika yena owenza ifilimu ngomsebenzi wakhe lokhu kusekelwe nguChingono lapho aphe ubufakazi esithi ungomunye walabo abancedisa ukwenza ifilimu leyi njalo umthetho angeke aphiwa icala elingelani laye. UChingono wengezelele esithi uhulumende kenzanga uphenyo olupheleleyo ngaleli khasi ukuthi ngelikabani sibisibili engakalethi udaba lolu edale. UChingono utshele idale ukubana isicelo esenziwe nguhulumende lesi asilangqondo njalo senzele ukuba udaba lwakhe luphuze ukwahlulelwa kuhle. Unkosikazi Mthethwa utshele idale ukubana uhulumende usezazama ngazo zonke indlela ukuvimba ukuthonisiswa okubalulekileyo kwecala likaChingono. Lokhu kuza ngemva kobufakazi obuphiwe edale ngelinye lamagqwetha kaChingono umnumzana Gift Mtisi yena othi uMabhawudi umbuze udaba lolu lungakangeni lasedale ukubana uza kwenelisa na ukubana amele uChingono umthethwa engekho. Umtisi uthi amazwi kamabhawuti lawa aveza sobala ukubana uhulumende kukhona akuqoqayo ukuphambanisa umthethwa ukwenza umsebenzi wakhe edabeni lukaChingono. UChingono utshele idale ukubana isicelo sikahulumende lesi sephula ilungelo lakhe elekusisekelo sombuso welizwe esokumelwa ligqitha alifunayo. UMachingoni Nduna uthe udaba lolu luzaqhubekela phambili lusahlulelwa kusasa lapho uChingono aza kuma phambi kwedale isipha ufakazi kucala eletheswa umthethwa. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingoPraxedis Jeremiah.